abo bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kupha abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 yakudayisa estriti ngedutshulwa feyafeya abanye bedidinethwa besatholakala befika ubungcono yibuphi khonabo akula bungcono la kuyafanana nje actually kungakhangela isikhathi umlanga kwafike ngaso kupower lokonakalo sokwenzekileyo omainthanethi esibe khona inkulu kakhulu okuvele kamkhaya ukuthi rate yakhona nga singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bakwazi bademonstrate kuyini konke khonokho oban constitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhu anokunye not atoned for it usuqalisa futhi okunye okuserious kulalokhu so futhi okungcono nguphi basi kuyafana nalokhu kuyizinto mane engeke futhi singaphose futhi umgabo wayenganyena
okwenza ukuthi abalandeli bebandla le ZANU-PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalo owayengumongameli ukuyini okwenza kube njalo
abantu laba bayabulisana okunye kwabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphonge ukubulisana layezigezini angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulobungcono utshoni nxa uzithinza ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzekiweyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenzakalayo baye babetshayisa emsebenzini omunye umama wadijuluko lapho kusanda kusuke kuzahanaswa ama-elections bonke laba wona phela imizi yonke leyo yaba nezililo kambe suka kuyabe kulobungcono ngapho kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisoli okwenza ukuthi into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abanqomayo into ezinjalo hayi kasizisolele into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kanya abaningi bathi okwenzakala ezimbabwe kungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu
umuntu ngangayephetha umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbe lani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa.